Loko kuphuma ngemva kokunanzelela kwabantu ukuthi lezi nkomo zabelwe emhlanganweni wokudinga usekelo kukhetho wabezano PF eGwanda athi embuthaneni wezakhamizi zonke lezingasizo malunga ebandla lezano PF. Umnangagwa ubike ukuba imali yokuthenga lezi nkomo kayivele esikhwameni sikahulumende kodwa isikweleto esivela kumankampani azimeleyo alobudlelwano lohulumende njalo izabhadalwa ngemva kweminyaka emihlanu isizele imithetho. Lobanje umnangagwa esithi uhlelo lwe-Command Livestock kumele luthuthukise impilo yemuli zemaphandleni zonke kungakhathalekile ukuthi ngezaliphi ibandla lezombusazwe sekuvele obala ukuthi lezi nkomo ziphiwe amalunga ebandla lezanu PF kuphela avelele nkomo eziningi.
Funa ukuthi linote, linote! Ubuyanga safuna umuntu omnyama. Angithi. And this is the program.
Umphathi ntambo bona ngezenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Bednico Ncube lamalungu ebandla lezanu PF abaliswa umnumzana Jafet Dube kanye lomqondisi webandla lezanu PF ezansi emandebeleni unkosazana Renikibi lonobhala unkosazana Sizile Babanga ngabanye balaba abaphiwe lezi nkomo. Omunye wabathole lezi nkomo unkosazana Mpabanga uthi ubevelele nkomo ezingamajumi amathathu.
Uhlelo lolu luhle kakhulu, siyalamukela, ngiyaluthanda. Luyancedisa omama ngoba uhlupho oluningi lwaziwa ngomama, luphethwe ngomama. Khathesi ngithole 5.
Umnumzana Reason Moyo isakhamuse Bethel uthi uhlelo lwe-Command Livestock lungabe luqondile kodwa uzole indlela lezinkomo ezabiwe ngayo.
Khona ukhani ukuthi ubaba u-ED ukusuke wakubambanisa ukunikeza abantu inkomo le rali yakhe le ayezele phelandaba ubevele ele njongo yokunika abantu inkomo kumbe ubefuna ukuthi asondeze abantu eduze ukuthi bamvotele singathi ngenye indlela i-vote buying.
Omunye othole lezi nkomo umnumzana Ephraim Dumani uthi uhlupho yokuthi uZulu kathathele phezulu inhlelo zikahulumende ekhale ezimathonsi lapho ethe weqiwa.
Abantu sibulawa yikuthi asifuni tshintsho oluba khona ngesikhathi esifaneleyo, so yikho kwayenza abanye abantu badonde ukuthi bangene kuma-Command Livestock. Ngiyabacebisa sibule ukuthi kababuye ngobuningi bazongena.
Isikhulumeli sebandla le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa ezansi emandebeleni umnumzana Ekhe Moyo uthi lolu hlelo lusoze lusize labo abadubekayo.
Abasebenzisa inhlelo zokuthi wonke umuntu abenefit. Yebo sibabonile abakhulu bezano besabelwa benikwa zona lezi zinto. Kulabantu ababonakala ukuthi abadeserve ukuthi banikwe zona lezi zinto. Abazitholi ngoba bengaziwa ukuthi basupporta lelo bandla.
Umkhokhelwe bandle le Alliance for the People's Agenda apha umnumzana Nkosana Moyo udule themba lokuthi uZulu weZimbabwe uzakhetha inkokhele ezikotho hathi ezithenga amavoti ngezifele emlonyeni.
Khethani libona ukuthi umuntu okwazi umsebenzi ngubani, akhona ukuthi osithengile utshwala ngubani, osinika inyama ngubani. Sicabanga thina ukuthi abantu beZimbabwe balakho ukuthi bazibonele bodwa ukuthi lo usinika inkomo ngoba ufuna ukusithenga, kodwa into ngala nto azasenzela yona ezaphumelela.
Imuli ezilikhulu lengxenye zibhiwe inkomo ezifika amakhulu ayisikhombisa eGwanda ngolwesihlanu olwedlulileyo ekwethekeleleni kukamongameli Mnangagwa edolobheni leGwanda ezoqhuba umhlangano wokudingela ibandla lakhe lezanu PF usekelo kukhetho luka-13 Ntulikazi. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.